soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolusi 5 mhla ziku 8/7/2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uhlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla. Kambe kukhona uzaphuma emhlanganweni lona.
Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe.
Ibandla lesisi lithi amasola indlela akwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho zimpehla zezanu-PF labalomona.
Kambe umbhemi ubani omaziyo eyimemba ye-CCCC kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi.
Kodwa abasola uhlelo lokukhetha abazancintisa bathi benza lokhu ngendlela yokwakha ibandla hathi ukulibhidliza.
Baba Mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo, thina sibhuci ubulawayo ngenyawo sisenza i-door to door sisenza umgwazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Umhlangano lo ubumelelwe yizisebenzi zikahulumende ngamehlo abomvu ngoba zikhala ngokuthi zifuna ukukhwezelwa iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe alisathengi lutho. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo ukuthi kuyini abakukhangeleleyo emhlanganweni walamuhla.
Uhulumende uthi uzahlangana lezisebenzi. Ngicela ukuqondisa, uhulumende kahlangani lezisebenzi, uhulumende uhlangana labantu babo ababadingayo babafaka ukuthi bamele izisebenzi bakhulume. Uhulumende kube nguye obatshelayo ukuthi thina njengohulumende sizafaka okungaka, labana bese bebuya bezothi thina njengezisebenzi siyayamukela okufakwe nguhulumende. Ngifuna sikukhangele okwakuqala, izisebenzi kazifuni ukungezelelwa iholo ngoba uhulumende iholo akhuluma ngalo yi-RTGS, Real Gross Time Segment. Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe ngemali esiyisebenzayo ngokwakuqala. Ukuthi uhulumende uzahlangana lezisebenzi ngamanga, uhulumende uzahlangana labantu bakhe bakhuluma bakufunayo bencindezela izisebenzi.
Imali le uhulumende ake wakhuluma kumavika sanda kwedlula isithi uselikhwezele ngayo iholo, siyangena yini kumbe yiyo le elikhuluma ngayo namuhla?
Bavumbuluka besithi bona sebele mali abafuna ukuyinikeza izisebenzi umqamelo kuthiwa yikhushini. Balomqamelo asebefuna ukunikeza izisebenzi ukuthi ziqamele kiyo ukuthi zingabona ukuthi ziyadubeka ngoba umuntu oqamelayo uyalala. Ikhushini liyana ngokuyinto ukuthi abantu balale bavuke bekhohliwe ukuthi kwenzakalani. Uma Mvima ekhuluma wathi kakusoze kuthathe usuku ukuthi imali leyo ekhulunywa nguhulumende bayifake. Kodwa sikunanzelelayo emalangeni angambalwa uMamvima uvumbuluke esesithi akulanto esikhulunywe phakathi kukahulumende labantu babo laba ababizayo be-MJNC Esesukukhangela thina kathesi yikuthi uhulumende usefuna ukusebenzisa izisebenzi ukukhankasa okuyinto thina esingayifuniyo. Thina njengezisebenzi kasifuni ukusetshenziswa ukukhankasa. Sifuna iholo elizasenza senelise ukuphilisa imuli zethu. Kungabe uhulumende lo khona uyabuyela ngemva kwamhla ka-23, kumbe uhulumende lo khona akabuyeli ngemva kwamhla ka-23, kodwa izisebenzi zifuna iholo eliphilisayo. Iholo eliphilisayo izisebenzi sezalifaka, sisebenzisa i-teachers for US dollar. Lapho esahlala khona phansi senza ucwaningo, savumelana ukuthi imali engaphilisi isisebenzi sikahulumende encane, phecelezi okuthiwa i-basic salary, yi-$1,260. Lamuhla nxa sokulomuntu okhulumayo, thina njenge-ATUS sikhangelela ukuthi sithole umuntu okhuluma ngokuthi iholo lezisebenzi seliyi-US dollar. I-US dollar leyo iqalela ku-$1,260. Nxa incane yikho esesingafuna khona ukukhwezela iholo. Nxa isenela liholo esiyabe silikhangela ukuthi lisiqondile. Sifuna ukukubeka mgceke uhulumende okhona lo ka-Emasoni Tambudzo Mnangagwa angafuni ukusebenzisa izisebenzi entweni yakhe yokugqugquzela ukufuna ukukhethwa kutsha.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ARTUS. Umphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena akaphendulanga imibuzo yethu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkululeko. Ivandla le-CCC lithi abasola indlela okwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho oluzayo zimpehla zezanu-PF labalomona. Abakhononayo laba bathi kuyamangalisa ukuthi inkokheli emqoka efana labomnumzana Welshman Ncube, unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Tendai Biti kunye labanye abaningi-ningi abakhethwayo, kodwa kwathi sekusiya phambilini kwathiwa kabakhethwanga. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abanye abasola indlela eyasetshenziswayo abayisibo malunga ebandla leli. Esipha umzekeliso abantu abanjengomnumzana Samson Mubhemi esikhulumelaye ngomvulo esola okwenzakala ebandleni. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Mafa.
Mahlabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division, abantu abafuna ukuthi bachithe badilize i-CCC. Nango namhlanje ubaba uMbhemi uSamson ohlala eMagwegwe ethe ngubodyguard kaba kamama uKhuphe ku-MDCT, uthe uKhuphe sechiye MDCT wasala elokhe kuMonjura esebenza into ze security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphandaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Hamba uMbhemi ngubani omaziyo a member ye CCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. UMbhemi uhlala eMagwegwe, yibhodi waye ibhodi kati kamama uDr. Khuphe. Uthe uKhuphe sechiyane lo Monzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura. Simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye sencoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela, kanti isizathu yikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu laba abathiwa ngama-influencers. Status abefazi unguye oze wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa, kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna ukudiliza i-CCC bezama ukuncedisa izalo ukuthi iwine. Ngalokho thina sithi Hayi bakithi kuliqiniso ukuthi lezi indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi inew process le ihamba njani. Sithi mayuya ilale ngenxeba njengoba sizawina. Hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyabithungamelwa ngubabuThamisa. Ayilale ngenxeba singalaleli laba abasidikizayo. Njalo abantu abanjengombhemi libananzelele yibo okuthiwa they've got crocodile tears. Abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka. Ikhala ngapha abathi hayi awufile sinamhla siyamgcibela yibonaba. Yikho kakho kuphathi yethu ye-TPC ubaba uMbeki Samson ngokamonzora yibo abazathenga isikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza ngisho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iparty ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisibo sasingakhetha yena engasiyo member yethu na imhlolo leyo siyabona.
Lathi siyabonga umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi, siphinde sabuza uMbeki ukuthi uyavumelana na lokukhulunywa nguMafa. Kesizwe ukuthi yena uthini.
Umubaba uMafa esithi ansilo lunga le TPC kahle ngimqondise lapho baba Mafa umungazi 2 weeks back 2 weeks yini leyo owambonayo wena usizontshela ukuthi wena hayi awusangeni ku race yama MPs usungena ku Senate ngakuchayela ihlombe ngakufakela le nomination baba Mafa yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuci bulawayo ngenyawo si senza i-door to door, sisenza umgwazo. Ubukhona yini na baba Mafa kumgwazweni lo ade siuyenza. Uma usithi ngililunga le-TPC baba Mafa, uyakhumbula yini ukuthi i-TPC ifonywa sibe sesikhona ku-TPC njengoba usithi ukuthi umama uMakhube wakho waba ku-MDCT lawe wawuku-alliance. Mina lami ngangu-MDCT wena baba Mafa ku-alliance. Yadilika ke-alliance, thina sasuka lathi ku-MDCT. Sazobumba i-TPC ndawonye yikho sasibuya lamalo kuze lembono yokuthi abantu bengavoteli izanu PF kuma-by elections. Ama-by elections engangiwakhankasela baba Mafa mbhoda ngomhlaba. Umgwazo engangiwuyenza baba Mafa mbhoda ngomhlaba i-2 weeks yini ngu-TPC ngu-MDCT. So ngumonzora. So baba Mafa asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandleni lethu le-TPC ekumele babusa misa ekuzisisa ikuthi kayehle phansi lokho kutsho ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutsho yena ekutsho yena ngendlela ongakutsho ngayo ukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sidika abanye ngodaka sizigezisa thina kayisikho labantu abakhangeleyo baza kuthatha baba Mafa ukuthi gawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphathi ukuthi kube kuhle baba Mafa asikuthatheni ngokuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgceki ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba Mafa ndawo zonke ilizwe lonke hatshi emagwegwe kuphela ngile mzekeliso labantu ababelandwa baba Mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishiyela le-PR uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable uNombula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena u-Ostalo Sisiziba uspokesperson wethu sakuvuma lokhu wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematoko kuma-by election wasebenza ePlumtree kuma-by election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemoto yakhe besizocela le ndawo yakhe okuthiwa yilodge yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi weparty laye ekuyenza ngenhliziyo yethu ukuthi siye phambili sikhiphe izanu PF baba Mafa into embi kithi izanu PF labantu abaqamba amanga.
Loge ngumnumzana Samson Mubemi ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezinlive.com lilodaba lokuthi isikliwe ebesihlome ngombhobho ebesihlome ngengqamu sigwaze sathathela imali edlula inkulungwane zamadola eziyinkulungwane ezilithumi lane US$14,000 isisebenzi senkampani yeHamara kobulawayo ngolwesithathu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likaZulu sezisole ukutshaywa ngabantu abangaziwayo okwenziwe igqwetha elilwela ilungelo likaZulu uMnumzana uBay Shaba ngolwesithathu ebusuku. Leli phephandaba lithi uShaba wabizwa ngumuntu owathi ufuna uncedo lokumela kodwa uthe efika lapho obekumele bahlangane khona wasehlaselwa ngamadoda amane amtshaya amthiya eqalekile. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani emsakazweni ya ukhuluma ngumdala uNcube Samusa. Mthandi kuphendula umama lo wenkawu uthi usobhuza egijima labantu abakampenayo. Hayi engethuki indlala mama, indlala isintwazi mangukuqonda usobhuka bakade silawo sebekhayile idlelo umulambili yagijima akazowa sayadike kwenze njani ngoba azokhaya lokho esiswini kuphela ngoba ungathi uthi usobhuka lo usobhuka ogijima ngokwentshe nguvela. Hayi akula kunye kokwenza mama, ungethuki indlala.
Hayi mina ngihlungu ugawula. Hayi mangikhumbula ugawula ukuthi ngahlala ezintabeni. Angazi ukuthi umntwana umuntu wazale kanjani, angazi ukuthi umuntu onjani. Ya ugawula isilima ene ulomona. Yazi ngifisa ukungithola ama phone number ke ngimtshele 99 ngoba mangikhuluma la ku Studio 7 kufana lokuthi ngikankhulume. Yazi ugawula ngifuna ama phone number ke ngimtshele 99 ukuthi uza fehlupheka.
Salibonani, salibonani we Studio 7 manxube welulwane. Sesidubekile bakithi ngempisi sisiqedele imbuzi sicela silukuncediswa ukuthi singancediswa njani. Sesimpisi sisiqedele imbuzi asilakwazi ukuthi siyenzeni. Lezivayeni yangena langaphi vele ayakusela lapho engabhodi khona. Lezivayeni konke siyacela sibili, siyacela ukuthi zingasihambisela umbikelo uye phezulu. Siyabonga
Studio 7 litshona njani badala. Thina siyatshona, siyatshona kuphela ukulibongela kakhulu umsebenzi wenu omuhle elisinikezana isikhathi zonke. Futhi uNkulunkulu ngaye libusisa liqhube kahle umsebenzi wenu sobona phakathi. Into ekhona ngathanda ukukhuluma kakhulu sikhuthaza abantu kakhulu sikhumbe ukubonisa abantu kakhulu abe-MRP abantu bemthakazi please. Into esiyilwela thina lapha eZimbabwe ukuthi sikhiphe umbuso wezanu oyiwo kakhulu ohlukumeze ilizwe lethu lezakhe esigabeni esiyiso namhlanje. Waliyabona ukuthi namhlanje imali yeZimbabwe imenjani ifila kulalo nakulalo. Kodwa abantu be-RRP into abaphambanisa ngayo ukuthi basuka bachothwa ze-CCC. Ingane i-CCC yiye sibulela ilizwe bona bazayenza okuhle okungcono. Hayi into esilwala laphana ama-parties wonke ayeZimbabwe silwala ukuthi sikhiphe izanu sivuse ilizwe lethu. Njalo i-MRP kanti abangeni ku-president so ngangezinye indlela ngabantu abafuna ukuvusa ilizwe lakithi ngaba bahlangana labantu be-CCC. Obviously u-president abavotele i-CCC ngoba yibo abafuna ukuthi sikhiphe izandla kuthi sinqase sifike isikhathi sisebenzisa okomthwakazi lowo kumbe owethu ma kuzakwaniseka lokhu i-CCC siwinile kusebenzeke kumbe kuzaphela kunjalo kubonakala ukuthi umthwakazi uya ngaphi. Manje okwakathesi ningadonsa kuchethozana ngapha kufuna ukudivizana i-CCC ngapha
ufuna ukhiphiza nizaphuma njani izanibizo lokho lesibiso lisipha siyapha abantu abethu behlupheka asizameni ukuthi sikusebenzeni sonkeni sibamba nesikhiphizane kuphela kawansi sizabona lokho kokuchethozana lokohlukana kohlukane kuhle kunjalo ngiyabonga kakhulu ukukhuluma nesithandwa kolebuzwana
salibona sisakithi samandebele sakwamthakazi sicela sisakithi simeleni iqiniso abantu bakithi bayakhala bayahlupheka ithi phambili ngomthakazi siva kisiyosakithi yithi kuphela siyosakithi lizwe lamandebele singakatholi inkululeko kwele-afrika sisukumeni sizimele sifuneni inkululeko cela singayasathiswa muntu asimeleni iqiniso unkulunkulu nomphilo becela ngozehlisayo undodana ivane kunzincane umetholojo phazi komlezo isikithi phambili ngomthakazi cela sixoyelaneni lapho okulendlala khona asihambiseni ukudla sizwelaneni sibelothando
basakazi basakazi linjani sonkele na engikhulumayo encibaneni lapha elibhansi gabeni manda ya endabeni zokhetho la kakhulu bengicelisa ukuthi kube ibandla lethu lenanzele le-triple C la bona ngathi i-system esetshenziswayo le ma-primary election ukuthi kunama-primary kusetshenziswa i-process le ebikhona i-nomination bathi vetting bethi i-caucus verification izitage zonke lezo sekuthiwa final kuzophuma impumela yokuthi ubani onqobileyo bona ngathi kokuzositshayisa kakhulu kube iparty ingatshintshi i-system yokhetho bona kuthi uma-primary election abenze ama-primary straight abenze ama-primary straight kakhulu ngoba ma kungenjalo vele sesizolimali kuzothi lizi ibandla lokho ngoba manje abanye abantu kakhulu ingozi engibonisa bekusiba nobutsoti i-committee emele iparty ibifaka abangani bayo ezigabeni kuthole ukuthi kuma-councillors kakhulu kungena umuntu ongelabantu abaningi kungena umuntu labantu abalutshwane or labantu abaningi asale ngaphansi automatically khona lapho okungene khona umuntu olabantu abalutshwane iparty vele isidliwe i-ZANU PF khona lapho so isicelo yokuthi kube kunenhlolo ezikulandelelayo konke lokho cause u-president mhlawumbe yena akakwazi ukuthi kwenzeke izinto ezo kodwa ke kuyingozi enkulu khona lokho
i-studio 7 ngishona njani basakazi abahlinakamelela bahle hayi okungeneki kulamalanga ku-studio 7 avulwa wethu ama-audio asazi ukuthi kuvula yize kuhluku kakhulu kushinto indaba yabafundi laba abawoshwane ngoshelo jobe isikhala hayi kuhluku bantu kwenzakala ezini lakithi sekuyabheka lapho kwasemzansi nakwi-anc sitrayele ubhoti sitrayele ubhulo sekefuna ukuthi bevotele nathi ngobe-anc basisiyakhankasa iyakhankasa ngathi lapha nje into ebugcini futhi uyayekhaya khona kale nakungatshela ukuthi wamsoro wabuya bakho kabe sizaphethe laphi ishuru hayi okwethu kuzimba kodwa laba abaceli laba abanye abakhona segoli baba batshela ngendaba zepolitiki tasabeso rejist ukuvota sigugulele izinto abafuna ukuzwa barelaxile hayi sizokhipheka shuwa ake lifunde phela abantu kabili inkomo laba ingeke izize mkhulu wakudio 7 ngagcina nini hayi hayi asithele yibo mafuthi asihambeni sona
studio 7 studio 7 ngicela makuswakala like limphendule ma kuthiwa ihulumende yakhithi sithi khona imali isikhuphukile sinamandla akaqale ementeni imali zabantu ezadliwa inflation ukuze sibone ukuthi idola leli lizaba namandla ngoba ngaphandle kokuthi areplace imali zethu azireflekshayo yena emabhenki ange silithembe ukuthi idola leli lizafa labaright so yena mayeleqiniso lokuthi imali sistrong kabise imali zabantu zonke zaflashwayo yikho singathemba khona ukuthi idola liyasebenza
studio 7 studio 7 njani nabalaleli bakho khuliswa uSitima sikamnalazi hayi siyazizwa lezi ndaba zayo ngalo weZANU lo wathola amamali ne-corruption iZANU vela kungekumangaza ngoba kukho konke okwenzayo vele kwi-corruption yonke into eyenzayo vele yenza i-corruption labantu bakhona bayonke bayenza i-corruption umangaze uGawuli awubuzwa imibuzo emuhle ubuzwa umnalazi embuza ngezihlobo zakhe ma ngabe ngowasetholoji kodwa ngimasishwabi ngendlela oyifumendela ngakhona iZANU yakhe dalisa ngimphefumule abafuwabo ngenxa yemali hayi gawuli ehluleka mhlobo ehluleka sibili hayi kumfali okuthi kuyabuya ipitholosho mina sengasaoda isibili uzalo itholosho khona abastrat amboni dalisa ngimphefumule abafuwe ngisho kwamandla noma ungayonala inyama endlobo khoma esitrato sangona uma ngathi uyasikhangela ukhangela ukuthi uhambe ukuphi usiye itholosho angikwazi hayi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318
Emhlanganweni osanda ukuqhutshwa lapho ugatsha lwezomvikela kumanyano we-United Nations olwabikelwa ngesimo esise-Republic of Congo, isiphathamandla salo manyano esibona ngezwekazi le-Afrika, unkosazana Martha Probi, waxwayisa ukuthi LDRC alivikelekanga ukunyanga ezedluleyo kuphela amaqembu ahlome ngezikhali abulala amakhulu lamakhulu abantu. Unkosazana Probi uthi iqula le-United Nations lilondoloza ukuthula eleMonusco liyaqhubeka lisenza okusemandleni alo ukuthi ligcwalise umsebenzi walo wokuvikela umphakathi. IMonusco ilokhe ise-DRC kusukela ngomnyaka ka-1999 njalo kwengezelelwa umnyaka owodwa kusukela ngoMpalakazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa kunyanga ezimbalwa ezisanda ukwedlula, uhulumende we-DRC uthe sokufanele iMonusco isuke elizweni ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Isiphathamandla seMelika umanyano we-United Nations, umnumzana Robert Wood, wethule umbono wakhe ngalolu daba. IMonusco akufanelanga ihlale e-DRC kokuphela, kodwa kusobala ukuthi uhulumende we-DRC kalandelanga iziqondiso ezavunyelwa nayo ezokuthi iMonusco iphume iphele kulelo lizwe ekupheleni kwawo nalo umnyaka ka-2023. Kungaphuma iMonusco kuzasala kulesikhenxe kwezomvikela esingasoze sigcwaliswe iziphathamandla zikahulumende we-DRC okungaba lomthelela omubi ebantwini abangenelisi ukuzivikela. Umnumzana Wood uqhubeke wathi inani labadinga usizo e-DRC liqhubeka likhuphuka ngenxa yodlakela osolubangele ukuthi abantu abayisigidi beswele indawo zokuhlala njalo kube lokuhlukuluzana ngobulili okugoqela okocansi nokuhlupheka kwabantu. Ukuze sithole isisombululo kulolu daba, izigaba ezivalisa ese-DRC, ese-Great Lakes Region, kufanele zizimisele ukulungisa ezombusazwe, ukukhulumisana, lokugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa nayo. Izigaba lezi ziyayidinga njalo iMonusco. Umnumzana Wood ugcizelele wathi eleMelika lizimisele ukubona ukuthi iMonusco iyagcwalisa zonke izimiso zayo ezokuvikela abantu lokuncedisa iDRC iguquke kwezombusazwe, kwezemithetho lezomvikela. Ukuze umkhankaso lo uphumelele, ufuna usekelo oluvela kukhanseli lakuhulumende we-DRC. Abantu be-DRC kufanele babe lokuthula, njalo eleMelika liyabasekela ukuthi babe lekusasa engcono. Kugqiba umnumzana Wood.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Manai Wazin Zwan Konje nyanga window mchoba Eh Konje nyanga window mchoba Zwan Konje nyanga window mchoba Zwan Konje nyanga window mchoba Manai Konje nyanga window mchoba Zwan 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 Bathe ngoloba Uchara kela tswana mhlanya lova Uyazi ngini sentene ya uthi kimi yena akala ndaba uzonlobola Abantu kire tingi yaqombola Ngicaba uvela ngiyabakola amayelo abamnyama njenge Coca-Cola Ningabala ngapha njengamavire enqola Ngkhonje njanga window mthoba Eh khonje njanga window mthoba Zwa khonje njanga window mthoba Zwa khonje njanga window mthoba Manai, konjanjanga window mthoba. Zwa, konjanjanga window mthoba. Zwa, konjanjanga window mthoba. Zwa, konjanjanga window mthoba. Zwa, mina nsopare. Iplan jenge chombe mbare. Ngilenga njenge tonke tare. Angwakali nje mina njenge chulele sawe. Ungimelele mouse uvala. Mafuna manamba mizo kaya. Okwabafazi lidimon sokufuna makaya.
Uma 9 esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngengoma ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Hayi, isikhathi njengoba ngisitsho asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana nje ngeviki ezayo ngomvulo. kodwa zikhona ezinye indaba msuku zonke kusihlwa ngo 7:30. Olifisela impela sonto elithukela, igama lami ngu Chris Gande.